okuliqiniso ukuthi uhulumende usephelele konke okungabe kungenziwa kumbeni ekukhangelela ukuthi kungenziwa uhulumende akakho lapho. Uhulumende uphatheke kakhulu entweni zenkohlakalo le-consolidation of political power, ukuthi kubuswa njani abantu abatrakileyo le ndingeko zabantu. Uhulumende kakukhangelanga kakhulu u-preoccupied nge-power retention.
Alubana bethe bakhalala umsebenzi odokotela njengabongi, ubona uhulumende senelisa yini ukuhlala phansi labo bakhulumisane? Ngoba sibona izisebenzi zikahulumende zithi zifuna ukuholiswa ngedola lemelika, kodwa uhulumende uthi kalayo leyo mali.
Ukuthi izisebenzi zikahulumende zifune imali yangaphandle, mbona ngazathi akulanto embi kakhulu. Ilizwe lakithi linothile ngezembiwayo ama-natural resources, but ungakukhangela kulabantu abalutshwane abadla umnotho welizwe more than isizwe, and bona labo bantu abala mbono wokuthi bangathatha ilizwe belisenga. Into abayifunayo kuba sezihlalweni, njengaba sezihlalweni bebe sebezisuthisa bona lemuli zabo. So mbona ngazathi kuqakathekile kakhulu ukuthi khonokho kuthiwo ngomongikazi kulalelwe, but unfortunately umuntu abakhuluma kuye, abakhuluma laye kalandlebe. Umuntu abakhuluma laye uhulumende lowo, into aqine kakhulu kuye i-individualism, not ukuthi ilizwe lifuna ukuya nga, nokuthi betshontshe bezinothise bezithengele imoto ezinkulu bebe lempilo nje becazimule abantu abaningi abelizweni benephuzela ngodubo langendlala, then bona bebe ngoshefu bebe ngabantu abamangalisayo. Yikho abadume ngakho, yikho abazakala ngakho, yikho kufuze sikukhanyelele. Ukuthi namhlanje ungakhumbula umnanga kwayingena ngemva kokukhipha kamgaba wathi is a listening president, abantu bayakhuluma, he has not said anything, akutshengisi lokuthi uzakuthini. Ubusuzibuza ukuthi ulalelani, akulanto ayilalelayo. Into abayicabangayo yokuzinothisa.